Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNtulikazi 2021 ngokhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abedlula amajumi amane 42 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinate abantu bonke.
Bayakhala emaphandleni ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Lapha kulobu nzima nxa sikhangela ngodaba lwe-COVID-19 abantu bakhohliwe ukuthi sokulomkhakha omutsha.
Umoyi u-Abraham Kiwane oniwe isitoko seqhawo lelizwe ungcwatshwa kusasa eMguza.
Silalele abantu akade bekuceka sakhangela lesifiso sakhe.
Sebevuke eseganga kwele-South Africa abasekeli wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni.
Ayingiphathi kahle ngoba umuntu omdala.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 luqhubekela phambili ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Abantu abedlula amachumi amane i-42 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula amakhulu amahlanu i-549 bahlole batholakala belegciwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili i-2126 phakathi kwabedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-44580 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqhuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Abantu bakhuthazwa ukuba bahambe endaweni ezitshiyeneyo bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uNkosikazi Judith Ncube, uthi wonke umuntu kumele ayehlatshwa kungakhethelekile ukuthi uyini.
Kusukela ngomvulo nabesiwulandayo, wonke amakliniki kamasipala lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinate abantu bonke. Asibakhuthazeni abantu bengene emakliniki aduze labo ukuze singaminyani ndawonye.
UMnumzana Greta Spanda, isakhamuzi semganwini koBulawayo, uthi abantu abalaleli okwethulwa nguhulumende loba sebehamba ngobuningi babo ukuyahlatshwa ijekiseni.
Abantu bayafa. Into engiyibonayo ngeyokuthi khona abantu bakithi abalaleli inkuthazo lezi ezikhuthazwayo kwisikhathi zonke, ukuthi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bakithi ngabe bayayilandela lento. Kuyona le iviki abantu bebesukuma ngobunene sebeqala ukuthi bakuzwisise ukuthi khona sikhona isidingo sokuthi bayehlaba amajekiseni.
UNkosikazi Sikhanyiso Lunga, isakhamuzi seNkulumane, uthi bekunzima ukuthi bahlatshwe kuviki edlulileyo ngoba kule ncwadi ebezifunakala.
Sihlulekile ukuhlaba i-vaccine ngezivuyo ekuseni sihambe siyobamba ilayini laphana. Nxa abahlabayo bebuya bathi bona bafuna abantu abanama-ID, amalayisensi awe-vending. So kusuka kusihluphe thina ngoba thina ndathi singama-vendors kodwa silawo amalayisensi, kodwa lathi i-vaccine siyafuna ukuthi siyihlabe. Lathi sikhangelele ukuthi le iviki maybe bengasikhonsida lathi singelawo ama-licenses.
Isakhamuzi seMakhandeni uMnumzana Thabani Ndlovu uthi kumele uhulumende ajezise abantu abangalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Kumele kungezelele ingathi umthetho ozenza ukuthi kucomply abantu becomply bebe-forced. Lanxa sesifika endaweni yamamaski maybe amafayini engezelele kwenzela ukuthi abantu bebone ukuthi le nto iqakatheke ngakanani.
UDokotela Mthabisi Bhebhe osebenza koBulawayo uthi abantu kabahlatshwe ijekiseni njalo bezifundise ukuthiyelana izikhala nxa bephakathi kwabanye.
Umuntu ongekavaccinethwe kuzasincedisa ekunqobeni umkhuhlane lwe-coronavirus. Awulani ngokuthi sikuwinta kuyagodola kumbe kuyatshisa. Okuqakathekileyo yikuthi abantu kumele bepractice i-social or physical distancing, begqoke ama-maski, bengahlali endaweni ezimiyeneyo ezivalekileyo. Umuntu ma ehamba kumele chiye i-distance ye 1 meter kwabanye. Njalo ma ekhwehlela kumele ekhwehlelele etwishini kumbe ekhwehlelele ku-elbo yakhe ukuze engathelele abanye umkhuhlane we-coronavirus.
Sokulabantu abafika phose isigidi i-886,619 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-590,501 sebehlatshwe esibilini. Nimele Studio 7 kubulawayo ngubathabile Masuku.
Umoyi uAbraham Kiwane walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu lebutho leZipra uzamzontwa kusasa epulazini lakhe eMkuza esabelweni seMathabeleland North. Uhulumende wethule umbiko namhla oveza ukuba umjeni kaKiwane ucele ukuba angcwatshwe epulazini lakhe njengalokhu akwethulela imuli yakhe. Uhulumende uthi uvumelane lemuli ukuba kwenziwe khonoko loba nje uKiwane ephiwe isicoco sekhaya lesizwe. UKiwane waba ngomunye wabantu bakuqala ababethwala izikhali ngudlu bezisusa eTanzania bezihambisa eSouthern Rhodesia ngesikhathi sempi yenkululeko. UMnumzana Michael Kiwane, indodana kaKiwane, uthi uyise uzangcwatshwa kulandelwa isicelo sakhe sokuba alaliswe epulazini lakhe.
Hayi, ngenhlonipho enkulu kwakaDube, njalo ngokuhlonipha isizwe sakwethu sibe sikhulumisana nabantu njengoba ubaba ubevele eziqhawe labantu bonke. Silalele abantu akade bekucela, sakhangela lesifiso sakhe yena ukuthi wathini. So into ekhona ukuthi hayi isinqumo zomndeni wakithi ukuthi ubaba ubekwa lapho asitshela khona ukuthi kumele sikwenze.
Ngibona ngazanti kuyabe kulabantu abavela ngadi njengoba kuyisikhathi lesi eze-COVID.
Sithemba abantu bayakwazi umumo okhona ukuthi kule bhubhane le-COVID, njalo sithembe ukuthi abantu bazakwazi khona lokhu baziphathe ngendlela abakwaziyo ukuthi kumele wenziweni babadube. So ukuthi sithembe ukuthi kwabo kunabantu bonke asebenza ngabo esempini ngasesekhaya.
UMnumzana Michael Kiwane yindodana kaMoyi uAbraham Kiwane, sixoxe laye eseSydney kwele Australia. Kusenjalo uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi uMoyi uLieutenant General Isaac Chimonyo ubekhokhela ibutho leZimbabwe loMoyi uMichael Chakava bazangcwatshwa kusasa emathuleni eNational Heroes Acre eHarare. Bazondo kumangalisayo abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe yi-Constitutional Court ethi kumele avalelwe inyanga ezilijumi lanhlanu. Ugwetshelwe icala lokudelela umthethondaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo. Omunye wabalandeli bakaZuma ozondileyo okhulumele intatheli ye-Reuters nguPhilisiwe Zondi ohlala ePietermaritzburg.
Hayi, ngiphathi kahle ngoba okokuqala umuntu omdala, yabo umuntu omdala okhulile. So indaba yokuthi umuntu okhulile njengayi ehambe yoboshwa, so bengenza mhlambe ezinye indlela ezingcono ukuthi mhlambe abesekhaya kodwa yabo aboshelwe khona kunokuthi ihambe yohlala kwisele, yabo leyo nto leyo ayikho right for i-age yakhe.
UNtuthuko Mdletshe laye ohlala ePietermaritzburg uthi kwephula inhliziyo ukuvalelwa entilongweni kukaZuma.
Feel so bad ngaJacob Zuma because uhulumeni wethu nje ebesenzela kakhulu izinto, ebesenzela kakhulu nje ngempela, futhi kunalo hulumeni osengenile manje. So I feel very bad.
Kodwa uMnumzana Philip Gawule okubandla leZanu PF uthi uZuma kumele ajeziswe njengabantu bonke eSouth Africa.
Isibonelo esihle njalo yindlela kuphela kumele isetshenziswe ekuqedeni ubugwelegwele obuqedeni i-corruption eyiyo esibulele amazwe ethu. Ngokunjalo uZuma isigwebo sakhe ngithi iHigh Court yeSouth Africa yenze kuhle kakhulu njalo ime ngakhonoko njalo uzuma yena ngokwakhe ngokanti indlela zisebenzisa ngayo usebenzisa abantu siyagcwalisa abantu ngale kusenza njani akula muntu omelezi enze njalo sinayenza njalo vela kulantu ezahamba umumo lokhona lo singathi ulungise ukuze siqedeni i-corruption yikuthi umuntu kahambe emakhoti aye kuthi amakhoti abe yiwo atsho ukuthi umuntu lo ulecala kumbe kalacala.
Amapolisa abika ukuba asebuphe abantu abaningi kwaZulu Natal lapho kuthizwe khona izimota ngabalandeli bakaZuma. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeyabhagu Trust sisenkanyi esabelweni seMatabeleland North sixoxa ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Mbongeni Juma ohlala enkanyi uthi abantu abaningi kabalandeli okwethulwa nguhulumende.
Siyakhumbula uhulumende wathi abantu abaza kubeka umuntu ofileyo kumele babe ngu-30 kodwa kwenzakala emaphandleni ukuthi abantu abakuvumi lokho. Bengakuvumi benjalo abantu bayiyeqa inamba le ethi 30 times 6. Uthole ukuthi emngcwabeni kunabantu abafika ama-300 and most of them they are not even wearing ama-face mask. Kuyingozi nje kakhulu lokho kubana abanye abantu bayahamba ezimfeni bengela ngisho imaski.
Ujuma uthi kumele abantu baqaphele ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Bayanamathelana, bayakusiza ukuthi bayaqhawulana abanye bengena amamaski. Kunzima kakhulu-ke kuphila-ke esimeni se-COVID-19. Ngakho-ke bengifisa abathandekayo bana ngasincedisana nini ukuze sinqobe le i-corona engamemetheki kakhulu. Kwezinye indawo sibulela abantu ikakhulu lakithi khona lapha enkaya singenile.
Umnumzana Crispin Ncubelayo ohlala kuleyo ndawo ulombono ofanayo.
Lapha kulobunzima nxa sikhangela ngodaba lwe-COVID-19 abantu bakhohliwe ukuthi sokulomkhakha omutsha womkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngesiqubu njalo iningi alikwazi lokhu. Kulamabandla athize ayezinkolo abelokhu besenza imilindelo yobusuku. Indlu iyabe incane bagcwale bathi phamu bavale kuthi ezimfeni lapha abantu lokhe besebenza okwakudala ukuthi kungaba lemva uqubuka isigaba sonke kodwa bayathi ukuthi kulenani elifunekayo abakuqakathekisi bakutshaya indiva kube sokusithi-ke nxa sokusiya ekudlweni laphana baminyana abantu kuba yisiminye eminye i-social distancing ayisekho. Langale futhi emangcwabeni kulama-tools asebenziswayo anjengepiki amafotho ba-sanitizer basebenzisa umnye aqhubele omunye asebenzise umnye aqhubele omunye. Besicela ukuthi ngabe abezempilakahle bangenela bafundise abantu eziqindini zabo.
Unkosazana Sibongile Juma uthi kuyethusa kakhulu okwenzakala enkayi.
Engikunanzelelayo yikuthi khathi sezifeni uzathola ukuthi lama-sanitizer abasafaki njengekuqaliseni. Uzathola ukuthi abanye amamaski abalawo njalo le-social distancing ayisekho. Lenani labantu ababasezimfeni seliliningi kakhulu. Uzathola ukuthi no-300 to-500 abantu abayebe besemfeni. Angiboni singathola umkhuhlane lo uphela nxa singakubamba ngale indlela. Engikukhangeleleyo khathesi ukuthi ngcono kuqaliswe kutsha ukukhankaswa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeyabhagu Trust ibambisana nomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Siwangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abacitha umlilo babhekane lamalangabi ethusayo eNorthern California lapho kutshisa khona okumangalisayo. Inkampani zezindaba ezigoqela iReuters, iAssociated Press lezinye zithi ukutshisa lokhu kubangwa yikufudumala komkathi. Kuyaxokozela kwele Haiti okubulewe khona umongameli uJovenel Moise ngabantu abadabuka kwele Colombia eMelika labanye okucatshangelwa ukuba babethunywe ngabazalwa kulelo lizwe. UMoise wadutshulwa esesikhundleni sikamongameli ngabantu abambalwa asebebotshiwe. Abanye babo babulewe libutho lakwele Haiti. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-VOA. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kuchelo masiko lokuthula kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo Moven Ngwenya ukhona ngaleke edaluka eLupane baba Ngwenya sawamukela kuhlelo akusile ukuthi kudala kwakukhethwa kwakusenzelwani ukuthi umntakheke abe sefake isichaza
ngiyabonga kuba ngumhlonitshwa kulolu hlelo oluhle kangaka siko lokukhehla lubalwa uhlobo thizeni lwesibantu besindebeneni singunini kakhulu babeklika bona kakhulu ngoJuni befaka lezana ingaba zamabele ozibiza kuhle uthi isichaza bona babeklika ngasona isikhathi sokubanda sokuqanda uJuni umuntu ephathe igaba lwakhe ekhona iqonde lapho kuyabe kubobozwa khona izindlebe kuklika kuluphawu sibili njengomuntu ofaka inkomo uphawu emuntwini yikho ukuthi kubizwa kuthiwa yikuklika enkomeni luphawu
kukhanya ngazani usiko lolu luyalusehla nje kwele Zimbabwe kwenziwa yini ukuthi kube njalo njalo nje bakhona yini abantu abalakho bekhekhe
ndiqonda hlobo thizeni lapha ke kungananzelela kuhlaleni kwethu kwele Zimbabwe sokukalutshwana angiboni ukuthi kusandile abantu sebebambe ezinye inkolo sebaphambukela khona babamba njengalesazi kule nkolo lwesiKristu kule nkolo lwesiMuslim inkolo zithizeni abantu sebephambukela khona kusekulutshwana angiboni futhi ukuthi kusayenziwa. Ngiyabonga ukuba yingxenye yalolu hlelo mthokazi omuhle ngilithiya lalele kahle uhlelo lwethu lwamasiko sizahlangana kwezinye inhlelo yini umoveni khona lapha edaluka ngingajiyi idaluka yonke kakhulu umalumami khona apha eduze usesithovile. Ngiyabonga
ola mdlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixupha lo mnumzana Moveni Ngwenya uhlela edaluka eLupane. Sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Simongeke njalo zihlobo ezithandekayo uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuthi thina esisezwe leli lizwi ukuthi ukuthi sisaphilile ukuphila ungasuke ukuthi ibuhlakanipha kwethu kodwa kungumusa wakhe uNkulunkulu. Baningi kade befisa ukubona lolu suku balubone kodwa kwehlule ngezizathu ezithiyeneyo. Thina esinganeni okokufa asiyamukeleni umusa kaNkulunkulu simdumise siphakamise imiphefumulo yethu lanxa siwele ngokuningi empilweni zethu. Sizakhangela izenzo zabapostoli umemsebenzi yabapostoli isahluko singasesibili indima yamashumi amathathu lesikhombisa sisiya kuma endimeni yamashumi amane kufundeka kanje verse 37 sebekuzwa bahlabeka elizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na. UPetro esethi phendukani ilo nalo ababhaptizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Lapha-ke zihlobo zenkosi ezithathekileyo sihlangana la madoda ayelimela iqiniso afana labo Petro ababengalimbambathi iqiniso ababengaligcobi inyosi ukubana lamkeleke ababe khuluma izinto njoba zinjalo uthi uPetro kulaba bantu ayekhuluma kubo ngaleso sikhathi esebatshele ngaphambilini ukuthi kwakumele kwenziweni isizwe sakwa-Israyeli labo ke bathi sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni base bebuza uPetro ukuthi bangenzani ngamafitshane ke impendulo kaPetro ingathi iziqu ezimbili uthi kulawo madoda phendukani uthi phendukani nxa ithi phendukani kutsho ukuthi wayekhuluma ebantwini abaningi ngoba katshongo ukuthi phenduka wathi phendukani kodwa besesithi yilowo nalowo phakathi kukaphendukani lowo abhabhathizwe egameni likajesu kristu uthi phendukani ubatshela bonke kodwa wakathi asiqaleni ngaleli elithi yilowo nalowo indaba yosindiso yomuntu ungayibala kuhle ukuthi abantu baphenduka ezonweni zabo futhi ukuthi zikhona izono eziqondana lowo lalowo ngamunye ngamunye siyakwazi esibonileyo ngoba isono sona ngokwaso kumele umuntu azazele ukuthi lokhu engikwenzayo kakufuneki kubi ungalahlisa wenzeni uthini ukhupha amagama anjani kodwa ububi obusenhliziyweni yakho baziwa ngokuqala uyakwazi lapho olephutha khona ngoba nanxa uqamba amanga useba udiliza imizi yabantu usenza lokhu lokugana inhliziyo yakho wena ngamunye iyabe igcwele inkohlakalo uyayazi inhliziyo yakho ukuthi injani yikho uPetro lanxa babe baningi uqala ngokuthi athi uphendukani babe sebecabanga ukuthi into le ngiyabantu abaningi kodwa beseyishaya ikhanda athi yilowo lalowo kumele aphenduke ebubini bakhe ngiyakwazi ukubana abanye ngathi abakuzwisisi abantu abaphenduke ebubini babo phenduka ebubini bakho wamkeliswe umoya oyingxele koze kuphila ibe lathi size kuzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali chona njani mthokozo omuhle zimpa pomuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo silonhlanhla moyo owenhlanganiso ye.youth sixoxa ngokukhuphuka kwenani labantwana besikolo abazithweleyo elizweni sikhangela njalo uhlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown mhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo umkhuhlane weCOVID-19 usephambanise njani impilo zabatsha elizweni
Ngiyabonga baba. Sithina sikhuluma kakhulu ngendaba zokuzithwala kwabantu abatsha. Sikhuluma ngabantwana ikakhulu abaleminyaka esuka thina ku-10 siyafika ku-19 esibathi ngesilungu ngama adolescents. Osokuyivo kakhulu asebezithwala ikakhulu ngesikhathi se-lockdown. Sikhuluma ukuthi abantu abatsha bona bayazithwala ngoba bayehluleka ukuthi nxa behamba ezibhedlela kumbe besiye emaklinikhi abasizeke njengabantu abatsha ngendlela eqondinile ngendlela elungileyo kuningi abafika behlangane lakho emaklinikhi okufanana nokuthi sebefika bethukwa ngenxa yokuthi batsha onesebesithi umntwana ongangawe vele ubusenzani asithi ukuthi kuwrong kodwa sithi thina amanesi umsebenzi wabo ngokuthi bona baprovide ama-services bancede aba abantu abatsha ngalokho abakudingayo siyekele abafundisi bayenziwa umsebenzi baba abafundisi emachurchi unesi angabi ngumfundisi aphinde abe ngunesi njalo yena ayenze owakhe umsebenzi awuholelayo ukuthi asize umuntu omutsha odinga usizo
sizo ezinye ingcwethi zisithi phansi kohlelo le-lockdown bekulokwephulwa kwamalungelo abantwana ongcono sithi amankazana lokhu sekwenze ukuthi sihlangane ngalolu dubo lokukhuphuka kwenani labantwana besikolo abasithweleyo awusitshele okuningi ngalokho
abantu abathalaba abanye bebese esikolo ubaba kumbe ngubani ungumalume osetshona bebonke endlini yibo laba asebedliwe ngula abanawe kuthiwa ngamankazana abagcina sebezithwala and ngenxa yokuthi ku-lockdown akula lapha azabalekela khona.
Mhlawumbe kulabazali abakhuthaza uhulumende ukuthi kungelani lokuthi i-COVID-19 ilokhu imemetheka elizweni, izikolo kumele zingavali ngoba khanya ngani ukuvulwa kwezikolo bekusiza abantwana ukuthi bangahlangani ngalolu dubo. Ubona njani lokho?
Ngithi yebo ekuthini nxa abantwana bese esikolo bephiwa umsebenzi ababhizi ukuthi bagcine sebesenza indaba zocansi lezi ebese zisenzakala ezinye zingavikelekanga njalo bafuna ukuthi esikolo bathole ulwazi ukuthi kule comprehensive sexuality education njalo bakwanisa ukuthi ba-access ama services ngendlela ezijene. Ngithi hayi mina ngomumo lo esiku we-COVID-19 zivulwa azivulwe sokule plan ukuthi abantu abasha abasesikolo bazavikele kanjani ngoba sesibhanile yebo sithi abantu bengabi ngama-crowds kodwa abantu abethu bangahamba ezikolo ngendlela abaningi ngayo sokungama-crowds sinakekela ukuphatha kuhle okuyinto lokhu i-COVID-19 uzamemetheka okunzima kakhulu nezimuli zizathwala nzima ngokuphathelwa u-COVID-19 ezindlini.
Hayi, siyakuzwa Nhlanhla, isikhathi sesesihliwe nguMangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zilukandaba, silukugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuthi i-COVID-19 iphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Olibalulisayo umthokozo omuhle, zimpapo omuhle, igama nguMaigobe. Bye-bye!
Kwezemidlalo namhla sixoxa lo Eli Jankala wafunda eMzinyathini Primary School leMzingwane High School eSigodini wasengena imidlalo yokugijima. Uthi waqala ukugijima engananzeleli ukuba lo ngumdlalo othakazelelwa ngumhlaba wonke jikelele. Unkala osengukansela emaweveni wangena emidlalweni yeSeoul Olympics Games ngomnyaka ka-1988 loba enganqobanga kumncintiswano lo uthi kwamenza waba ngumuntu ebantwini.
Empilweni umuntu nxa ungumuntu usenza isport ungabona ugcoba i-World Cup kumbe ama-Olympics Games zincwebe kuze kuthi uyaphila yini kosi liyani indawo liyana ayichiphanga yindawo yokuthi umhlaba wonke uyabe ukhangele. I-stadium lesiyana it was fully packed ngakhuma ukudla vele ngitshela ukuthi ukudla sasidla from DHA vula from 6 to 12 ebusuku. Lapha ku-campus wawukuthi ungahamba nxa ufuna ukuthi ayi drink pofood tobetse unathi drink. Everything was cheap kwakumnandi because we made friends from other countries. Sesiya ku-competition laphana ngangazange ngingene ngingazange ngibone ukugcwala kwabantu okunjani. Abantu babe it was footed abanye bengekho la bengahlalanga la uma-terraces beswele indawo zokuhlala. Uma sebememezela laphana besithi uzibani uvela elizweni elinje uzibani uvela elizweni elinje la usuphamisa izandla so usutshengisa ukuthi I'm from Zimbabwe so ngabona ngani iZimbabwe yonke nxa babebukele la uscreen kumnandi kwakumnandi. Ngangaselavalo bememezela uvalo wangitshaya ngisiyangena e-tracking but sebememezela laphana ngathi ngabona amadoda ngazibona lami ngabona muscular and that means ngiqinile ngabona abanye hayi abahayi engabashiya abaningi kwakungophephukani nje hambonti laba bajini
ngiwuthela iminyaka liyani yabo 1988 ngokulabo bagijima abanye abagija khula njengojohnson ucarl lewis lihlangene labantu
ngababona ucarl lewis babechaya umabhandi labana ama-champion angathintwa lani enganala ama-podcast omnye wayechaya laphana umapeka omnye echaya laphana bengazwanani because babe sazana ukuthi today namhla ilanga lokuthi idiyotayo khangela uBen Johnson lwathathwela i-gold medal ngenxa ama-drugs wayeqatha lami ngimdelela ngisithi kanti umuntu ongayo ingulube soza sprinte yenzenjani.
U-Eli Jankala waphatheka emidlalweni ye-Olympics ubexoxa lo-Ezra Jesus Banda esemawabeni esabelweni se-Matabeleland South. Salethulela okuningi ngalokhu emsakazweni lo kanye lenkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook lokunye. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele besilazo abantu abedlula 42 Babule umkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe. Bayakhala emaphandleni ngokubemetheka kwegciwane leCOVID-19. Umoyi uAbraham Kiwane onikwe isicoco seqhawe lelizwe kungcwatshwa kusasa eMguza. Sebevukele seganga kwaleSouth Africa abasekeli bowaye ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngo-Cape Town.